Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 5 kuNhlolanja 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusikuthi ukusukela izweni abantu besiya kwelinye ilizwe, akuseyibo banikazi belizwe lelo lapha bazalwa khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usekela ukubuyiselwa ekhaya kwabadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni.
Engakutsho mina ukuthi vele akula muzi engathunda intuthu loba kwakhiwe awuswelakali uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana kodwa kungatsho ukuthi sokuwukudeleka komuzi.
Ibandla lezanupf lithi lizajezisa umnumzana Rones Ugeza labanye bakhe abafuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni besithi sehlulekile ukubusa eleZimbabwe. Umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usekela ukubuyiselwa ekhaya kwabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika okungekho emthethweni. Mnangagwa wethule umbiko lo namuhla enkundleni X ngesikhathi eleMelika liqhuba uhlelo lokududula abadabuka kwamanye amazwe abangela maphepha aqondileyo njalo lezigebengu. Kulabadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu namachumi amane 545 abasengwalweni zohlangothi lwendaba zekhaya okwakumele babuyiselwe eZimbabwe nyakenye. Banengi abasola ukwethulwa nguMnangagwa bathi kazizweli izizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubuyela ekhaya okungela msebenzi lokunye okokuziphilisa. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe nomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas.
Ngibona ngathi uqondile ngoba kanti sivele abantu nxa besukela izweni, akusikuthi ukusukela izweni abantu besiya kwelinye ilizwe, akuseyibo banikazi belizwe lelo lapha bazalwa khona. Ngibona ngathi kuqondile ukuthi abantu nxa bethe baxotshwa lapha babuyele kibo ngoba ekhaya kusekhaya, yikho ekhaya khona.
Ye, kulabanye abathi babuyele ekhaya khona ngale bafike ke benzeni njengoba ke umnotho ukhanya ngazani ukuguquka amadola.
Ye, kulapho okulohlupho khonapho ukuthi akula msebenzi, akula umnotho welizwe kawumanga kuhle ngendlela okumele ukuthi ngabe umi ngayo. Ngoba kuvele umnotho welizwe umi kuhle, konke kumi kuhle. Ngabe akula muntu obanjwayo lapha ecelwa ukuthi abuyele kibo. Abantu ngabe bazibuyelela bodwa ekhaya besiyahlala ngoba ukuhlala emazweni akulula njengokuthi uhlale kini lapho zalwa khona.
Yes, ngathi vele baningi kanganani abadabuka eZimbabwe ucabangela ukuthi bangabiselwa khona ngale ekhaya nguhulumende kaumongameli Donald Trump?
Angiboni ukuthi kungaba khona ongaba njalo. Nxa ekhona bazaba balutshwane ngoba lapho kunye okukhona kuya ngokuthi abantu baziphatha njani inxa kuphathelane lomthetho. Ngoba ungaqamula umthetho lapha ubonakale usungasandleni esingasiso somthetho. Yikho lapho okuhlupha khona utholakala ukuthi umuntu usekhona kuma-records elizwe benge kulula kwesinye isikhathi ukuthi bamlandelele bambambe bambuyisele ekhaya.
Yes, ungathi nxa sesigangela sibili kwini okungathi kwaletha abantu abaningi lapha kwele Melika njalo nxa sebebuyela eZimbabwe akube akwethusi khona nxa bengakhanyiswa ngenkani nje?
Akukho kwaletha abantu lapha ngaphandle ukuthi lokho esithi thina i-greener pasture ukuthi bazezama impilo engcono engafanela leyo lapho badabuka khona. Akukho sibili okwabaletha lapho abantu, ngoba aluba kungasikho lokho abantu ngabe bakhona eZimbabwe. Njalo akusikho ukuthi ungabi khona kwabantu lakho into embi ukuthi khona basuke bangabi khona ekhaya. Kuyancedisa kakhulu ngoba khathe sibona laba bantu abaphandle bayasiza laba baseleyo ekhaya, ngoba ungakhangela ngomnyaka siyangenisa imali khona lapha ekhaya edlula ama-billions athize sincedisa abantu khona lapha.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Ibandla leZANU-PF lithi lizajezisa umnumzana Runes Ugeza labanye bakhe abafuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni besithi sehlulekile ukubusa ele Zimbabwe. Zikhulumelise bandla lelo umnumzana Chris Mutswanga uthi Ugeza okwenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association labanye abalwa impi yenkululeko bakhuluma intando yabo hatshi eyamalunga onke enhlanganiso le kanye labakubandla leZANU-PF. Uthi abantu laba bazajeziswa ngendlela elandelwa libandla leli elilamanye amalunga afuna kuguqule isekelo sombuso elizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Baningi abaphikisa lokhu abathi uMnangagwa sokumele ededele omunye njengalokhu okulawulwa isisekelo sombuso elizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Malakhe Nkomo okubandla leZANU-PF.
Engakutsho mina ukuthi vele akula muzi ongathunqi intuthu loba kwakhiwe awuswelakali uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana, kodwa kungatsho ukuthi sokuyikudeleka ngomuzi kumbe ukuthi abantu abasayi kukhulumisana ukuthi konke kulunge.
Ye, awuchasise lapha babankomo uthini?
So ngaleyo ndlela mina engakutsho ukuthi konke ongabe kusenziwa libandla leZANU-PF kwenziwa ngendlela ukuthi balandela i-constitution. So uma i-constitution isitsho yena ukuthi akwenziwe lokhu lalokhu, kulandelwa ngendlela angikhona njengoba ibandla leZANU-PF lisitsho khona lona lizalandela khonoko ovele kusemthethweni, yikho kanye okuyafanti kulandelwa. So ukuthi abantu sebezathini bauthi batheni hayi, so ngokunye lokhu njengoba sakhuluma thini ukuthi konke lokho okwenzakalayo kwenzakalela emzini othize okuyiZANU-PF, okuyikubonisana kwabantu bakhona ukuthi yona into leyi bona bayiphatha njani, bazayisebenzakaleka kanjani. Konke okwenzakalayo lokho kureyizwa ngoba vele yizinto ezikhona kusisekelo sombuso ukuthi uma lokhu lifuna lokhu nalokhu fanele likwenze kanje.
Lo ngumnumzana Malakhe Nkomo ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseyinsiza. Sixoxe njalo ngodaba lolu lwamnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Sabona ngesikhathi samgazi kwakuvele kuqala kuhwana sikhangelele ukuthi singadobha izimbi phansi, ukunyamalala kwabantu, ukubothwa lokudingelana nje amacala angekho. Sesiqalile ukukubona ngoba sesitshelwa kathesi ukuthi umnumzana Ugeza wabulala umuntu, labanye abazalandela. Lokhu uma sikhangelane lakho sokutshela izinto eziningi kakhulu esethi zizabangela ukubana ukufa kwamasotsha ikakhulu laba abaku-top njalo ababephathekile ngesikhathi sekhuka 2017 esimoyo labanye asebafayo kusikela or kumbe kukhomba ukuthi kule sandla semseni ngempela. Lokhu kwakusenzakala ngenxa yokuthi bafuna ukuyiphena uTwenda. So bangabe sebeqala ukukhuluma ngendaba le ka-2010 sebesazi ukuba nomuza uTwenda useyikhikasela backup sebebaqedile abantu abakade bengamsupport ngezinye zezinto ezikhona lezo esiqala ukuzibona esezivela mseyo.
Siyakuzwa baba Mlalazi, okunye ke
kuvele kujwayelekile ukuthi ngezikhathi ezinjani abantu baqala ukusiqana aqala ukubulalana ngenqaba nasokule agenda nizakhumbula ngesikhathi sikamgazi ukubana uthe siyakhiswa ngesikhathi sekhulu amaprovinsi wonke ngisakhumbuzithi eyayingamende basebemende futhi so yilaithi bengabakhona kubana bangaphumelela icebo leli lika-2030 onke amaprovinsi amendoda aqhubeke o labo abawopozi kuyena okwathi sabona ama-general mhlawumbe bakhona abanye abantu i-ZANU-PF asebeza kuzuma ngaphandle kwamahoveteleni baphikisana nayo le into ku-eskalethe ukudlwangudlwangu lobu lokubulalana kumbe bazakwesaba bazithulele ngoba kuvamile ukubana abalembono esithile bagcine bethule bephakathi kumbe sibone i-history iziphindaphinda sabona ngesikhathi sikamduru abantu bexotshwa orelika ukonde sagcina sibona i-emergency yezimbabwe civil service ngingazi ukubana kungenzakala kodwa kangikholwa ukubana abantu abakhona manje bangaba le capacity yokubana bahome enye iphathi
umnumzana ufortune mlalazi ngolandela ezombusazwe ezimele sixoxelaye esejohannesburg kwele south africa Amapolisa aqhubeka ebopha abathenga bethengisa impahla emigwaqweni eZimbabwe City baphazamisa amabhizimusi athuthukileyo asevala ngenxa yokwehluleka ukwenza imali ngenxa yokwehluleka ukwenza inzuzo sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Dube olandela izombusazwe lezomnotho ezimele
akukhangela nxa zombili sicubungula kuhle sizananzela ukuthi umuntu lwana uyabe lesitolo esikhulu uyabe ebhadala amatheksi amaningi nengafunakalayo kuhulumende ukwenzela ukuthi umkhono omele izwi ume ngakho-ke la uyabe efisa ukuthi izinto ezithengisayo zithengwe zingabe zaba lo mncintiswano wezinto eziyabe zithengiswa ngabantu ngaphandle ngoba esikhathini esiningi umuntu othengisa kumapavement othengisa phandle ngoba ozithengisela ngaphansi kwesihlahla laphana umthelo wakho kawulandelelwe ngeke umuzwe sithi bengiyebhadala kuzimbabwe beyebhadala ngaphi ngaphi kodwa khonkhana zokusenzisa ukuthi yena ama-products akhe nizinto azithengisayo zikhompithe lalwana umuntu yena osefake imali phezulu kwenzela ukuthi abhadale imithelo le efunakalayo kube zokusithi-ke nxa sikukhangela futhi ngolunye uhlangothi bona laba abantu ababothwayo laba yizindlela zabo abazizamayo zokuthi baziphilise ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe lilizwe lapho ukuthi amathuba okuthola umsebenzi anciphile kakhulu ngakho-ke abaningi baphila ngakhonokuphelana ukuthi umuntu uzadobha laphana ayiqhutha laphana abe sethengisa la afake ukuyimakhaphumbijani kwenza ukuthi akwanise ukuthi aphile kodwa-ke ngenxa yokuthi yena kalamthelo eminenginengi efunakalayo intengo yakhe iba ngaphansi
yes ngathi-ke kodwa kwenzakala ukuthi babhadale umthelo we-tax bona laba abathengisa emgoqweni
ama-systems zethu awezimbabwe kangakakuvumeli khonaoko ngenxa yokuthi umuntu lwana uyabe engarejistanga so ukuze ukwanise ukuthi mbebenelise ukuthi bakulandelele babona ukuthi awutheli mthelo so kumele ube ngumuntu olebizwe lithile eliveze kuphela ikhampani yakho ithini kodwa abaningi yilaba abathwala nje izitsha bafike baquthe laphana engabona umpholisa othile owesithi council ngompholisa kahulumende abaleka ecupha ahlaye laphana abaningi bangikhona abanjalo so ngalokho-ke kabakho esingathi khona yi-database yokuthi kwazakala ukuthi ubani uthengisane njalo uthengisela ngaphi bakhona abanye abalezi ndawo ezamakwayo ukuthi yonizathengisela lawo nithengisela labana bayabhadala imithelo kucouncil bona labo-ke bakhompyutha lalabana bebabangabhadali lutho futhi abafika kuphela baziquthela abanye babethela amasetsheli abanye bengabahambayo abanye befika bechaya kuphela phambi singafaka umzekelo abaqalisa ukuchaya vele endaweni lapha kuthiwa kosenizawuzibona abanye zachaya yonke indawo ndingahamba ngo-4th street usuka khona phana ku-6th avenue seluziya khona le ku-4th avenue abantu bachayile khonaphana impahla singathi nje generali kobulawayo kunjalo kungasiyo bulawayo kuphela iveni eharare khona lamanye amadolobho kunjalo
kodwa kuyabambeka yini ukuthi abantu bagcine bethela imithelo ye-tax njengalokhu okufiswa ngumgcinincebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthi soko lo mthelo wona lowo osufunakala ebantwini abanjalo
abantu abalamabhizinisi abancane bayinhlobo atshiyetshiyeneyo silalaba baquta phandle emoyeni kube sokusiba le system enje esivukile kobulawayo ukuthi umuntu uyathenga i-building enkulu njengawena le uselzout asimaze ngiselzout kudala yona lale building lezinye izindawo zakuthi sokuthe umuntu ukuthathela ibuilding abe seyiqumaquma sisiba izindawo ezincancane kunjenga konke anokusezala owenzakala kola kwakhwelisa. So uhulumende wakhathesi usalandelela bona laba abasezindaweni ezinjalo ngoba abantu abana babhadala irenti kumnikazi we-building but i-taxi yabo kayilandelelwa.
Lo bengumnumzana Thembelani Dube olandele zombusazwe lezomnotho ezimele ubexoxa leGibbs Dube wa Studio 7 eGoblawa. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine namuhla lihlasele esabelweni seKrasnodar ekwele Russia ngamadrone alumathisa umlilo omkhulu endaweni okuthengiswa amafutha ezimota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba ele Uganda selilisana ngamandla lomkhuhlane we-Ebola ngokuhlaba abantu abaningi amajekiseni aza kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lomkhuhlane lo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu bakwelePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump wethule amazwi la esesikoleni sakhe iWhite House izolo ngemva kokuhlangana lomongameli weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe leli kungaba linyathelo elihle. Kunsukwane ezedluleyo umongameli Trump uthe abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana leEgypt leJordan. Uthi elemelika lingathatha iGaza lizayakha kuhle futhi lisungule imisebenzi. Kodwa uhulumende wasePalestine uthi imelika ingathatha lindawo iyabe yephule umthetho olawula ukuhlalisana kwamazwe omhlaba. Sixoxe lolandele zombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Intesizwi le izolo le iyamangalisa ngoba umnumzana Trump ekampena wayekhuluma ngokuphuma out of all foreign nations and ungathiwa he isolated America for a while ukuthi balungise iAmerica first. So ukuhamba eGaza I think is a departure from the campaign promises zakhe lenkulumo zakhe. But uBenjamin Netanyahu umngani wakhe ube sithi yena that is a solution that has never been explored but can be tested ukuthi kuyasebenza yini. Ukuthi bathumele amabutho in the Gaza Strip, I mina mbona ngathiwa it's just another way ukuzama ukuthi kube le peace. But mawungakukhangela kahle kahle i-peace yangkhona iyabi injani ngoba abantu aba belonga to that area have been moved without their will. So khonapho ngantu akuzaqalisa umsindo. Sakubona lapha ne-Iraq le-Afghanistan when bekhipha ama-Taliban laphana abantu base baphendukela i-America. So khonapha into zenhlabathi ziyahlupha ngoba you cannot remove umuntu ovela khonapho and expect them to be okay with it. Ukuthi basuke khonapho bayahlala ezinye indawo njenge-Egypt leJordan phela khonapho kusokukhoza i-population instability. Lati siyakubona in our countries ukuthi if you move to another country as a refugee or anything else ngantwa kuyasinda the economy and social infrastructure kuqalise umsindo amongst the populations ezikhonapho. So it's a dangerous situation imanga ukhangela but siyabe sesibona ukuthi baza kuhambisa njani in terms of the logistics ngoba ukukhuluma is okay but sometimes ma lifaka isolution kumele kucace ukuthi kuhamba njani and how everything is going to be achieved.
Abantu baseMelika ubona bevumelana lo Trump yini kulolu daba?
Into ekhona sikathesi abantu beAmerica lokho besadinga ukuthi bazwisise ukuthi what is the foreign policy ngoba kube kubhalwe ama presidential executive order angasa amaningi. So kathesa abantu bangathi abalesiyezi ukuthi babekwazi ukuthi what is really going on. And from the light looks of it, izolo abaningi bangkhona esingathi ngama democrats hayi bebethinga ukuthi vele lokho akuyenzi. But into engantu ayizamangalisa sizabona ngoba abantu be-Arab abaningi bavota for Trump in many sectors ngoba babezama ukuthi abancedise ngendaba yena le Palestine leGaza le mpi yona le ekade ihlupha. So kathesi hhayi ngantu sebe-confused ukuthi kuzohamba njani ngey'nkulumo zakhe lezo. But kathesi asikakwazi ukuthi is majority of America going to support or they are waiting to see what is the approach for this solution Israel Palestine.
Umnumzana Tim Moringa ulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa loNtungamile Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhulumende omutsha weBotswana uqhubekela phambili ebopha njalo evisela eZimbabwe abahlala kulelwe lizwe ngekho emthethweni loba umangameli Duma Boka wayethembise engena esikhundleni ukuba abantu laba bazaphiwa amaphepha aqondileyo okusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Ndalela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuthatha intambo zombuso ngolwezinyakenye, uBoko wathembisa ukuthi abeZimbabwe abahlala eBotswana ngekho emthethweni bazanikezwa amaphepha afunakalayo. Kodwa uhulumende kaBoko sethule zwi ngodaba lolu njalo visela eZimbabwe abantu abaningi abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni. Omunye wodabuka eZimbabwe ohlala eHabron umnumzana Oscar Maphosa uthi inhlelo zamapholisa zokubamba abantu bekhaya abangabala amaphepha kazizange zime.
Lokhu esavupha njengakudala vele. Into ekhona ukuthi ama-raid angkhona abakhona maybe once after 2 months. Kunjenganjengakudala ukuthi ngesikhathi sikamasisi ukuthi kwakunjani.
Ekubotshweni abeZimbabwe bahanjiswa emngceleni wePlumtree ngezimoto ezaziwa kakhulu ngokuthi ngamagumbagumba. Elinye ilunga lebandla elibusayo eliumbrella for democratic change umnumzana Jason Rantanza uthi kahambelani lo mbono kaBoko ukuthi kuphathiswe abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni.
But you know, I oppose the president's stance on this because in South Africa they implement the same thing.
Angivumelani lombono kamungameli ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha. E-South Africa bazama akusebenzanga. Kambe lathi singalandela khonoko sesihlupheke kakhulu ngabeZimbabwe abangena okungekho emthethweni.
Ngokufisa ukwarantaza abeZimbabwe kumele bebotshwe ngamandla njalo leBotswana liqinise imithetho kulabo abanjwe bengena elizweni ongekho emthethweni.
I mean, you are just charged 300 pula for entering our country illegally. So that's not a deterrent. If we can increase the penalties, have
ungena elizweni ungekho emthethweni uhlawuliswa i300 kuphela. Ngakho ngithi akubotshwe ziqine kulokho. Uma kusitsho ukuthi bavalelwe emajele akube njalo.
Umnumzana Chuma onhlanganiswe izizalwane zeZimbabwe ehlala eBotswana, eZimbabwe Community in Botswana, uthi ukuqhubeka kubotshwa kwabeZimbabwe luphawu lokuthi kusekusiba nzima ngaphandle kwelizwe.
Kathesi bona laba abantu kade sibakhalela kakhulu abasebenza kuma-construction abangala maphepha sebehamba manje kathesi bethola ngamagumbagumba.
UChuma uthi ukubuyiselwa emuva kwabangena elizweni ongekho emthethweni kufiphalisa isithembiso sikaBoko sokunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Ogcubungula ezombusazwe ezimele umzana Zenzo Moyo uthi osokusenzakala kutshengisa ukuthi kulo mahluko phakathi kokukhuluma kwaBoko kanye lokwenzakala emphakathini.
Umongameli welizwe laseBotswana uDuma uzithola
esentweni efana laleyi mawukhangela i-background yakhe, professional background yakhe, iki-human rights law, lapho kulenhliziyo yakhe khona, lapha yabe ayikhuluma kuyikuthi inkulumo yakhe ivela khona. Manje mayesebuya ngapha ethungamela ilizwe, sokumele enze hayi okufunwa nguye kodwa okufunwa ngabantu abaningi.
Umoyo njalo uthi indaba zokubuyisela emuva abangena emazweni atshiyeneyo ongekho emthethweni sekuyindaba esegudwini umhlaba wonke jikelele, okwenza ukuthi uBoko la ayesabe ukuthi angalahlekelwa amavoti uma engabonakale lo mcabango ophambana loZulu weBotswana.
Abantu njengamanje abamazwe nje ehlukeneyo, ingqondo yabo or inhliziyo yabo isekutheni ilizwe ngelethu akulona ilizwe labanye abantu abavela kwamanye amazwe.
Imizamo yokukhuluma lo mphathi ntambo obona indaba zokungena kwabantu kule Botswana, umnumzana Pius Mukhware, iyehlule kaphendula ngembuzo ayithunyelwe iStudio 7 uhlangothi lukahulumende olubona ukukhitshwa kwamanani abantu abangena lokuphuma eBotswana olweMinisterial Report on Irregular Migrants, luthi iBotswana ibisela abeZimbabwe abangaphezulu kwenkulungwane ezilitshumi lahlanu i-15,000 ngomnyaka, isebenzisa imali edlula izigidi zamapula. Ngomqondisi Dube oyindaba seStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Wasakaza, into eyenziwa nguChabangu angiboni ukuthi impela abantu bengamxolela into eyenziwa nguChabangu. Kukhulunywa ngedemokrasi, kodwa uChabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu ngabangenela labo bantu wabakhipha bonke, wafaka abantu abangavotelwanga ngabantu. Kodwa uzwe oSimba Mabasa labo Bilif Gawule bekhuluma ngedemokrasi. UChabangu esebenzisa amakhodi ukuthi ekhiphe abantu abavotelwe ngabantu. Lokhana kwenzeke eZimbabwe kuphela, kodwa kwamanye amazwe kwakungeke kwenzeke lokha. Into eyenziwa nguChabangu, hayi lapho khona uChabangu so uzenza ihero mpela lapho khona uChabangu, kodwa kuzaphela, okungapheliyo kuyahlola.
Studio 7 linjani basakazi? Kubuyelani phambili ngomsebenzi omuhle. Kele kubuza abantu bezani laba bathi till 2030 uMnangagwa kusa kumbe azafela esikhundleni. Ngicela ubabuze ukuthi lawa ama-projects okuthi uMnangagwa akawaqedisi akawafezi iwaphi. UMnangagwa ama-projects angikhona wona lawo uwafanda ngesikhwama sakhe, nguyobatshelayo khona ukuthi bakwenze khona, kanti vele siyamazi lapha khona yikuxokozela kuphela, lapha khona yikuxokozela. Khathesi uya kumhlangano nalo esadiko nalo emergency we-DRC uya khona lele nhloni, and futhi into leyana umuntu loyana kala nhloni angazi ukuthi ngumuntu wadalwa njani. Kala nhloni ngitsho, kala nhloni e-DRC ngale uchisekedelwane uyamazi ukuthi wakuwangena laphana uMnangagwa wayalutha laphana. Ulecala le-DRC uMnangagwa kodwa kuthiwa ungu-chairman wesata. Ulecala le-DRC ukuluthi ama-diamonds e-DRC wazi wathi waba lamabhaya ukuluthi ilokuze ama-diamonds elinye ilizwe. Umuntu ongela nhloni ongaseko ongasabalwanga nguJehova lwani umuntu lwa, ngokuthi vele siwasayini ukuthi come what may kuJehova ngasela ndaba lakho. Umuntu ophonga ukubulala amahlayana abantu. Abantu bona laba bathi 2030 ibusa bathi ufanda ngemali yakhe esikhwameni sakhe yini ama-projects ona lawa wenza.
Studio 7, sanibonani basakazi bekabahle sibathanda. Siyazithanda izindaba zimnandi. Ngubekani Mathwasa lana eGoli. Ngivile kule impi ese-DRC. Asimpi yamanje lana ungathi singathi impi emangalisayo ethusayo. Dala liyampi khona liya. Kunama-president anamawala abohlohle sabo. Into abayigijimela le-DRC yani bagijimela i-mines leziya. Bagijimela yamanalana ama-diamond. Bathi bagcina ukuthula. Banaqamba amanga oRamaphosa bondabo uMnangagwa ngamanga into abayenzayo. UPaul Kagame manje sebemsula sokungathi wrong. Bona amasosha abo afuna ne-DRC sokuthiwa lo ukhipha amamashi amamashi la ama-M23 right. Ayisupport M23 labana abantu bavikela ilizwe labo. Uright Paul Kagame basupport oRamaphosa laba bathanda ukuzifaka entweni ezingabadingiyo. And uyabona manje ngempi yase-Ukraine iqala yonlani impi iqalwa nguPutin. UZelensky noPutin kuze beshayane manje ni izikhali zaqala ukugadla laphaya zasuka la eSouth Africa zakhitshwa nguRamaphosa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Okwanamhlanje sesitshaye kwazela muli yeZimbabwe olivalelisayo nguThabo Kancube lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.